Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Igqwetha umnumzana Musa Kika usemangalele umnumzana Luke Malaba edale le High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa linkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyana wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika iCongress izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso so elazedisa amalunga ezanu-PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi belomkhuhlane lo. Asebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane ezingamatshumi pose amane 38,706. Asebefile sebe inkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1587. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5918, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7151. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 639,553, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 288,437. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika umangalele umnumzana Luke Malaba edalele High Court kudaba afuna luthethwe ngesiphangiphangi izolo esithi uMalaba uqhubeka esiya emsebenzini lanxanje linkundla yanquma ukuthi isikhathi sakhe sokuba ngumahloli omkhulu welizwe sesedlula njalo sowaya kumpentsheni. Ukika uthi uMalaba kumele abotshelwe ukweyisa umthethwandaba njalo etheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa uthi leso sigwebo singabekwa eceleni nxa uMalaba engahle atshiye umsebenzi njengokutsho kweHigh Court. Idale leli lanquma ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwakungekho emthethweni. I-Judicial Service Commission yalandela ngokukhetha uJustice Elizabeth Kwawunza ukuthi aphathe isikhundla sikamahluli omkhulu. Kodwa kuvele izolo ukuthi uMalaba ulokhe esiya emsebenzini ngoba uhulumende esithi waphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni. Akukacaci ukuthi isicelo sikaKika esokuthi uMalaba abotshwe sizahluzwa nini. UKika ungomunye wabomamangala ababangela ukuthi uMalaba asuswe esihlalweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo unikeze izinduna izimota ezilithumi lasishiyangalombili ezohlobo lwe-Isuzu ama-Twin Cape emkhosini oqutshelwe eHarare. Umnangagwa uthe izimota lezi ngezokuncedisa izinduna emsebenzini yaso kanye lokuzibuyisela isithunzi emphakathini. Uhlelo lolu lubikwa luqhubeka njalo izolo bekulihlandla lesine lenduna esezamukele lezi zimota. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Decent Bajila olwela amalungelo njalo elilunga le-MDC Alliance.
Kuyinto enhle ukuthi izinduna zibe lezimota ukuthi zenelise ukukhangela umhlaba eziweliswayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba nganeno nxa sokuyinto eyenzakala ukuthi izinduna kuba le mota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abangiyamamemba of parliament okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, imemba of parliament oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwana izinduna mhlawumbe zifika 5 kwezinye izindawo engimemba of parliament oyedwa. Kodwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kathesi sezikhiwa imota olmost iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizigijini zakhe ukuthi ziye kubika lokhu kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulumkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna umnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawe sikubone usebhalakwe lapho bekulomcimbi khona, ikuphi obekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshana uKhumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa wawusosikeda ukuthi lapha uBulawayo. Lapho umongameli lezinduna abavumela nakhona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazi wegugrawundi kumele ukuthi luphathwe zinduna. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo abe ngomunye njengenduna ezindala ezikhona uhamba phambili ngale iprogram. Kodwa asimboni esuka khona emkhosini enjalo ngoba imota vele uhlala eyithola. Imota izabuya kuye kungenani ukuthi ugambile phaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikambuyane handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBhalakwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezithiyeneyo kwehlukile kakhulu kubahluphayo?
Ye, khona kuyikuswela esingathi yi-coordination sithi mhlawumbe ukuba lenhlelo ezikhona ezikahulumende ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu bazizwe beyilizwe linye bephila ndawonye okuhlupha umakhelwane wami nami kubuhlupha.
Umnumzana Decent Bajila ulwela amalungelo oluntu njalo ngowebandla le-MDC Alliance. Umanyano weZANU-PF lamabandla aphikisayo amancane owePoland ofikise incwadi kudale lePhalamende eMelika eleCongress izolo usithi uhulumende walelo lizwe kumele esule izijeziso owazethesa amalunga eZANU-PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Incwadi le ibiqondiswe kukomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, i-US House of Representatives Foreign Committee, yona eqhube umhlangano wokuhlaziya izijeziso iMelika eyazethesa amazwe eAfrika kanye leziphathamandla zabohulumente abetheswa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umgcini sihlalo walikomiti unkosikazi Karen Bass uthe laye uhlezi esizwa izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi izijeziso lezi zilimaza umphakathi. Siqoxe lo munye okupholade umnumzana Kwanele Hlabangana ongumkhokheli webandla le Republican Party of Zimbabwe.
Siyipholade thina ayisikho ku government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zonke lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe. Kodwa singami khona apho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izinjezi zabayezifakile akazisa engathi mina azi affecti labo bantu ababe bajezi affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yibo abantu asebesiza ubuhlungu siyakhangela kade sakulamsebenzi ekhaya abantu bayahlupheka ilizwe lethu alilamali abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kulamsebenzi kuyinxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo yiko kuthiwa zonelwa imvuyinye thina singabantu and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi aya ama-affecta lawo ma-sanctions kodwa ziningi izinto ke uhulumende asezenzile ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution yethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho eminingi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwawucelwe ngalawo mazwe kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States i-US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa Global Health and Global Human Rights ekhokhelelwa ngu-senator kumbe u-representative I think we-California u-Karen Bass sicelwe ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu as Pollard ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kulibe belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe sasesikhetha-ke thina siyi-Pollard ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka sikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisedifuna ukubajezisa kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala
umnumzana Kwanele Hlabangana ngowebandla le-Republican Party of Zimbabwe ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
I-Pollard ayishiyane le nto engaqondananga layo lokho kuqondene lezanu PF engahloniphi amalungelo abantu engahloniphi umthetho kayenze lokho okufaneleyo ihloniphi amalungelo abantu bezimbabwe ihloniphi umthetho wezimbabwe ihloniphi i-constitution yezimbabwe iphathe kahle imali inotho yezimbabwe ilwele i-corruption egcwele indawana yonke kuzabalula ukuthi ama-sanctions asuswe ngaleyo ndlela kodwa kwakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo abavikela amalungelo abantu ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe bazonda izenzo ezimbi zezanu-PF kabazondi maZimbabweans bazonda izenzo ezimbi zezanu-PF ezona ilizwe leZimbabwe ezonela abantu beZimbabwe ngakho-ke i-Pollard iyenza into engelamsebenzi nje kuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo kumele yenze okunye kwenza kulokuthi ilwisa ama-sanctions alaqondene leZANU-PF futhi kulokuthi iZANU-PF izenzele
kukhona yini phakathi kwalokho okwavekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe
akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu bezimbabwe igolide akuhlonitshwa amalungelo abantu akuhlonitshwa isisekelo sombuso akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe ngihlala ngisho njalo ngithi imelika kayisho ukuthi ilizwe lezimbabwe uhulumende wezimbabwe ahloniphe amalungelo abantu bemelika ahloniphe umthetho wemelika ahloniphe constitution yemelika uthi kakuhlonitshwa i-constitution yezimbabwe kuhlonitshwa abantu bezimbabwe kuhlonitshwa amalungelo abantu bezimbabwe kungatshontshwa imali yezimbabwe kanti inkinga ingaphi ngokuba bekufanele ukuthi kube nguhulumende wezimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe angazafuqwa nguhulumende wemelika ngenze lokho okufaneleyo ama-sanctions azasuswa
umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga leAfrica Day elinanzwe izolo kumele kube lilanga lokukhumbula ababusi bezwekazi leAfrica ababi emizameni yokukhuthaza umbuso omuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa unanze lolu suku ngokuphawula isithombe sikambuyane Handa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Amhlophe Ntongo Msundu, amhlophe Tanihlabadi, ngokuba leminyaka eminingi kangaka sisithi Afrika ayikhule. Kodwa ke mahlabe ezulu sibona ngani iAfrika ilomnyama omkhulu, umnyama ongawubamba ngezandla, angazi bekwagezela impisi na. Ngenxa yokuthi iningi yabathungameli ngontando kayiphikiswa. Singaya eUganda sizabona uIdi Amini, siye eCongo siyebona uMabutho, siye eMalawi siyobobhanda, siye eZimbabwe siyebona uRobert Mugabe labo Mnangagwa. Sibuhlungu njalo siyakhathazeka ukuthi kanti iAfrika yangenwa yini yona injongo yeAfrica Day lapho abasungula khona oKwame Nkrumah, oJomo Kenyatta, oHesa Lahle, oJoshua Nkomo labo bengama observers. Injongo yayimthonti yayinhle kakhulu kodwa kuthe sekungeleke lezi ezinye ezingazaziyo ezibusa ngenduku, ezibusa ngomkhonto, sibona ungani Afrika siseyilisayo. Singabuye ngenotho siphila ngokukweleta lokuphiwa ama-donations. Le mali leyo singayisebenzisi ku-capital development esingathi ukwakha amadamu lokwakha izikolo lokwakha izinto, yimali yokudla nje yokuzikholisisa.
Manje mnumzana Mafa lina njengebandla lithi kwenziweni?
Sithi thina ingobe isebantwini beAfrika ulutsha kakhulu iyouth ukuthi abavuke from Cape Town to Egypt, from East to West Africa, from North to South, as long as sibuswa ngabantu abangama dictator, iAfrika izabe lokhu itshona igalula ebuyangeni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ziyeza izithombe eziningi kulandela ukusungulwa kwesikambuyane Handa izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7 nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina nguBanda Moyo, komnyama esigabeni eBulilima West, Kondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili, ubusela bukhozwa ukuthi inkonomithi phansi, maybe lebandla elibusayo lengaba lobudedengu ukuthi liye ngakwazi ukubamba ubusela lobu. Okwesibili, amadoda la angena kule iphathi ephuma engena kule iphathi labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike uma usiya kwenye iphathi akusiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyana iphathi ekuze khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina nguBanda Moyo komnyama esigabeni iGomagoma Village, Bulilima West, Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke be Studio 7 nabalaleli bonke ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla eMachinge ePlumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumgcotsho. Ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport ama passport lapha ngine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around the dukuduku uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something, it means $318 ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kweproblem ye-COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kethwa ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umzali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuye lesimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imisebenzi njalo ayikho
Sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
ya ikorona isiva lomalayitha hayi kodwa abantu bezana uphifu la sekuvala ilizwe kuvala umalayitha kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le kodwa leyibonaka ikorona isiphendukeni eZimbabwe vele akuseyikorona leya and ngatho ngathi elizwe lakithi vele akumelanga kuhlale kufika into ezivala ilizwe lonke lanto ke ilizwe kalisavulwa izinto sezivaliwe ngale corona le kodwa uvele ukuthi kathi abantu bakhe bakhetha ukusabani izanuphefu le corona ngoba into ehlukumeza imiphefumulo yabantu kakhulu izanuphefu ngale corona le kambe kona ikuphi vele okuyingozi kini corona le izanuphefu ikorona ingcono abantu kabayazi namehlo bazwa kuthiwa kodwa izanuphefu ebulala abantu ethumba abantu etshontsha izimali ilizwe liphelele liyaguqa ngamadoli ngaliya balikuthi igolide sikuzonke bahlezi bebanjwa sikhalisizwe ukutaba kothiwe kodwa sizokutaba ukuthi abantu abaphula isikozo ze lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula isikozo ze lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikazi sizwe ukuthi umuntu ezama ukuyefu oyephula isikozo ze lockdown sizokubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu amnanga kwalokhu yibo abantu ababotshwa yibo abantu abagcwele ejele abezama ukuyefu bona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayiphuli isikozo ze lockdown eZimbabwe akuseyikorona vele le kati bona basabana abantu ikorona layo ukuze nilangaka into abayisaba kakhulu ngoba izalo kuyefu bayazi into abayazi ngamehlo ukuthi ingozi yabulala isiqeda abantu elizweni sikhuluma kanje kulezi dube ezingaki phansi
bonani basakaze Studio 7 bangamsebenzi esenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala eBulawayo elokishini laseKhashi Park silesicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukucelela ukubuza kancane ukuthi kanti kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lo muntu uyabe kwazi ukuthi i-status sakhe nesakhe yethu kodwa kulezi suku phandle kweklinika ye-Khashi Park bayalayiniswa uzothi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 count ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgcwele ukuthi wonke umuntu lo sekumele sibebazi ukuthi omnye lo ugulani lo ugulani cala sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe azi yedwa i-status sakhe akhona umhlaba wonke ubekwazi ukuthi i-status sakho yisiphi lalo isiphatho sale clinic asinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bathethiswa abantu kulomama lo uqoke izigreen umudelo shuwa shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu eclinic cela bakuthi sisize iminiso yethu bekwazi izokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ami abone ukuthi kunokwenzakala kule clinic ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungahlaliseki okukhona kwele Nigeria kubikwa kuqinisa amaqembu abahlamuki abathi lelo lizwe kumele liqunywe phakathi ukuze izigaba zabo zibe ngamazwe azimeleyo. Ikomiti yezamalungelo oluntu kwele mali isisole ukugenqulwa kukahulumende libutho okungokwesibili kungakedluli umnyaka. Kudaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uhlangane lamalunga omdeni kaGeorge Floyd esigodlweni sakhe eWhite House izolo ngesikhathi kunanzwa umnyaka uFloyd ebulewe lipholisa elimhlophe uDerek Chauvin. UBiden ukhuthaze iPhalamende ukuthi yamukele umthetho ofuna nguhulumende wakhe ojonge ukwehlisa ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe. Umbulali kaFloyd sowafunyanwa elecala njalo usemelele ukugwetshwa. UFloyd wabulawa nguShovini mhlaka 25 nyakenye ngokumbandezela ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Kuqhutshwe njalo imicimbi yokunanza usuku lolu endaweni zeMelika ezitshiyeneyo kanye lasemhlabeni jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapholisa esilungu lapha e-America. Sokulomnyaka since uGeorge Floyd wabulawa nguChauvin, ifamily yakhe sibone i-celebrator impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqakathekile. Black Lives Matter esibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana la islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqakathekile, ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ukuyazwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe, njalo sibonile lompule polisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa litholakala liguilty. Sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze, ngoba sibona even amankampani ekhuluma ngalo daba lolu all-racism lodaba lona lolu indlela abantu abamnyama abathethwa ngakhona. I think ngibona even i-training eyamapholisa izotshintsha kakhulu, ngoba ngibona kuzoba le-emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho ukuthi kumele babathrithe ngedignity hayi ngodlame.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha umnumzana Musa Kika esemangalele umnumzana Lukumalaba e-High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa lenkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyano wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanu-PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhasa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.